VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngolesibili mhla ka 15 zibandlela 2019 ngoCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yeah, ngicela uveve enye uveve kathezi kulomuntu odijulwe kwa-choppies emagrosa but bekungana violence hayi umuntu lo umuntu odayi kade dakiwe nje ehlabile khuluna phezulu kumaphosa yayamthanga e-button stick ekhanda kanti athi iqede umthanga e-button stick amaphosa ade emathathu
ukutshengisela okuqhubekayo elizweni kubikwa sokuthiye abantu abedlula abalijumi befile walimala abambalwa ubulembu be-intanethi obusetshenziswa nguZulu sobuvaliwe eZimbabwe okwenza ukuthi abantu benganelisi ukungena enkundleni zokuxhumana ezinjengeFacebook, iTwitter kanye leWhatsapp. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa seziveze ukuthukuthela okukhulu ngokuvalwa kwendlela zokuxhumana ezobulenjini be-intanethi eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukutshengisela okuqhubekayo elizweni kubikwa sokuthiye abantu abedlula abalijumi befile walimala abambalwa. Inhlanganiso yabodokotela abalwela ilungelo loluntu eDoctors for Human Rights ithi izwe lokuphela kufe abantu abahlanu endaweni ezijiyeneyo. Iningi labafileyo babulewe ngamasotsha lamapolisa. UChris Kande weStudio 7 uxoxele sakamuzi sakobulawayo umnumzana Arnold Kaindu Banda ophathise omunye odutshulwe elokitshini leluveve.
Ye, ngicela uveve enye uluveve kathezi kulomuntu odutshulwe kwa-choppies emagrosa but bekungana violence hayi umuntu lo umuntu odayi kade dakiwe nje ehlabile khuluna phezulu amaphosa yayamthanga e-button stick ekhanda kanti athi iqede umthanga e-button stick amaphosa ade emathathu omunye wasekhipha i-AK-47 wamshaya ekhanda wawela phansi uthe wele phansi wamshaya ngomhlamvu lwamdabulisiso bathuma ukhuluma nje aphandle so ngenze ukufola ama-doctors awe-human rights abe amthathe nge-ambulance ekliniki yeluvezi ye ekliniki yeluvezi bekungana-assistant ekade ikhona ivini bathe bona abana-medication abalami babhunga umthatha bambeka nje kuphela
sikhuluma nje sizwa kuthiwa kule mbhobho ekhalayo
kathesi ngikhuluma nje kathesi mbhobho sekukhale more than 5 bullets kosigumile ema-shops lapha kathesi hhayi sekungasekuchishe ufuthi umuntu omdala akusachiphanga uhulumende ngakazama esibili ngamandla onke ukuthi abantu ashezi imbhobho iyakhala athi ngikhuluma nje ashezikhala imbhobho ngikhuluma nje iyakhala imbhobho uhulumende kazama ukuthi at least azwise izikhalo zabantu umuntu omdala anti angaphunga ukuthi nxa abantu becomplaina abachaye ngenhlamvu ababulali angabulali abantu uhulumende anti bozi abantu bakhala balama-issues abo abalawo-ke izinto zonke sezikhwezi imijova isagadeki akusathengeki okudla sesehle yokuhamba sabantwana esikolo ngoba kathesi imijova ngikhuluma nje kuye town i-$3 ukuhamba ngisiye town angithi so these people bazama ukuthi benjani bekhulumisana nohulumende uhulumende kafuna ukuhlela phansi akhulumisana nabantu
dani khona ngapha emalokitini sikhuluma nje
hayi nto mdani emalokitini kunzima kathesi ngikutshele abantwana bagcwele umgwaqo wonke vele awuhambeki umuntu wonke ukukhathele ngohulumende kele umhulumende kamnangagwa ngaye yasizamela amacebo ngase kunzima kathiye leso sihlalo nxa kunzima yase kumzimela kayekele ngoba ngesiyeshini esikhona hayi sekuyi-alita continua sesikuyi-alita continua because it's like useprovoka i-situation nxa sekunje yena katshela amapholisa akhe akwanise ukukhontrola abantu nxa ukuthi kukhontroleka nto angadivula imantu nxa kungala-violence angacreati ukuthi kube ne-violence akhale ngama-opposition i-opposition ayenzanga lutho endawo lamntu epolitikini engibonami emgwaqweni ngabantu ye-just general people and kungabantu asomuntu omdala umuntu odutshilwe umhlavu kasomuntu omdala umfana nje ohlalele ushini kwabe sihlala khona
sizwa kuthiwa kwezinye izitolo
iyakhala imbhubhu zami ibhubhu iyakhala iyakhala imbhubhu ngikhuluma nje kathi
Hey.
Sizwa kunzima, kunzima.
Ah, kunzima kakhulu. Sizwa kuthiwa izitolo zikhona ezinye ezigqekeziwe abantu bathatha impahla.
kwenzani begqike izitolo umuntu omdala amapolisa yiwathi bahlule provoke abantu bangaprovoke abantu abantu beretaliate sebethatha impudla emashops asho yabona ngoba kathi ezikhuluma nje amashops anti kavulanga amapolisa ahlukuza abantu anqabe bezibangela umsindo abantu behlukuza amapolisa sehlukuza abantu into bangahlukuza abantu amapolisa asuka hambi anti abantu bese benza abakwenzayo kuyathi yeva kwesikhathi sebethenda wathi beqede ukuthi ugqike izitolo sebenjani bechaya abantu bechaya abantu emgwaqweni.
Umnumzana Arnold Kelvin Banda isakhamuzi sakobulawayo esihlala eluveve ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ubulembu be-internet obusetshenziswa ngoZulu sobuvaliwe eZimbabwe okwenza ukuthi abantu benganelisi ukungena enkundleni zokuxhumana ezinjengeFacebook, iTwitter kanye leWhatsApp. Uhulumende uvalise ubulembu lobu ngesikhathi abantu betshengisela emigoqweni besola ukugugudeka komnotho eZimbabwe, ukukhutshulwa kwentengo yamafutha ezimota lokunye okumbalwa. Kubikwa ukuthi uhulumende utshele inkampani ye-Post and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe ukuthi ivalise ubulembu lobu obedulelwa uZulu ngamakampani agoqela i-Econet Wireless, Net One le-Telecel Zimbabwe. Asinelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla sikahulumende ezePortras lezamankampani amathathu la. Abazi ngokwenzakalayo bathi uhulumende wenze lokhu esenzela ukuvimba ukuthi abantu bengabikelani ngokutshengisela emigoqweni okuqale izolo. Umnumzana Philip Gawule okubandla lezanu PF utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uvimbe ubulembu lobu esenzela ukuvikela abantu kokunye okwethulwa kuFacebook, Twitter leWhatsApp.
Ngomumo okhona lobu sukhona kungancedisa ekutheni ezinye izinto bese ziphuma lapha ekulenzini lapha okunye kwakhona kuphuma kobo-WhatsApp lapha kuphuma yonke into abantu ngezinye indlela sokungani kunika abantu indlela yokuthi babone ukuthi abantu bengaqhubeka phambili besenza imisebenzi naloyo njengalo wenziwa ngabanye okungani kawumuhle ikakhulu into zokulutha zenezi ngoba into ekhona kithi eliqiniso lokuthi hawu abantu phela ama-demonstrations bakithi khona kwesikutshoyo ukuthi akumelanga kube yinto ediliza futhi impahla yabanye ukudilizela abanye abantu abazisebenzeleyo labo bephinde bedilikele ikakhulu njengoba ngikhuluma nje kunje nje abanye abantu bathi belutha ngale kuma-shops kuma-western suburbs bebuthi bengena ezitori bephakamisa izinto abazifunayo bethatha izinto la ma-video clips lana abanye bethatha abanye bekhuluma besithi ha uthwale kukwanisayo uthwale kukwanisayo lanilani abantu baza kulila phela nangwasaloku zakhona kuyayibenzakala kwezinye indawo futhi behambele kube kopi into enjengayinaleli imemetheka ilizwe lonke kwenzakale
khonokoyekodwakeani
yindlela yokuqeda futhi khonoko
nxa sesikhangela kodwa babagawule phela ukukhululeka kwabantu kukhonapho phela ku-intanethi kukhonapho emsakazweni le maphephandabeni nxa ukuthi ungasekho konke khonoko phela sokungani uhulumende lo ngoncindezelo phela
ye kodwa tips okunye kwakhona kumele sikukhangele lapho ukuthi sivikele njalo uhulumende njalo kumele evikele abantu bakhe ngezinto ezinjengazelezi ezenzakalayo. Uhulumende evikele abantu bakhe ukuvikela abanye labanye abanye baphongokwela njengokwezini ngento ezinjengazelezi ezenzakalayo. Kodwa ke esingakutsho ukuthi yeyi ilungelo labo abantu kuthathela abantu ilungelo labo kodwa kwezinye indlela uhulumende ukukhangelile layo wabona kungancedise kutheni phakathi komumona lo wesikolo onzima lo esiphakathi kwawo kuke kume lokhu kubonakale ke ngale kwakho
ye kodwa abanye bakhuluma bathi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kazangakwenzi konke lokhu kodwa sokusenziwa nguhulumende kamnangagwa
konke bona kwabakhuluma ngako kwabonakala ngesikhathi sikamgabe njalo into yonke lesikhathi sayo ngesikhathi sikamgabe izinto zazinjalo kukhanya kathesi umumo wakathesi lawo umumo izinto lokhu ziguquka siya phambili.
Umnumzana Philip Gawule lilunga lebandla leZANU-PF sixoxe laye esetsholojo. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Robert Ndlovu ingcwedi kwezobulembu be-intanethi ochazisa ngokuvinjwa kwabo nguhulumente.
Ngese kubekwe imigoqo bakwabiwa yawuliwa kanzima ukubana abantu abasekhaya lapha benze ukuthi bexoxe ngewhatsapp njengoba niyazi iwhatsapp ichiphile entengweni lapha nxakhoxo. Kodwa sinanzelela ukuthi ilanga lisebe liphukile bonani i-intanethi yonke nje lisevalile singasaba lo WhatsApp ngoba besekonto abantu sebesebenzisa lokho kuthiwa i-VPN okokuthi u-rage ngoba unzwenganzwenge umduli wabafakile esiwuthi i-digital ejura lo engekho emthethweni akukho emthethweni akula mthetho okuvumayo lokho
kodwa iportras njengoba zibe bakhulu abakhange kwama networks yibo abanganika idirective ngoba iconnect la ngayo uyakukhethethini kodwa mina into esimangalisi although asohlangothi lwami kubana so far ngikeze ukuthiwa sokulolelwe lo muntu o-apply high court because isibigna kube ngabe besebenze i-portras yaba i-first respondent tel one net one iconnect tel all the providers ukwenza ukuthi betsho ukuthi sure cause ukuthi why benikelezela i-intanethi andles nxa ukuthi i-presidential pass lekhona mbe ta emergency pass xa ekuvumela lokho wesungenye indaba leyo
ye kodwa ye kuvinjwa njani khonokho kuvinjwa njani ukuthi imigoqo le ifakwa njani wena ngikwazi kwakho
imigoqo le ba ngathi ngiyabona lesebenza indlela ejala ukuyisebenzisa nxa uhamba usuka ingalinganisa ngokuthi nxa usuka e-hillside kumbe usiya enkulumane uhamba ngo-Kanroad so bafaka amadwala ukuthi wena wena imoto yakho enkulu ingangeni laphana esikhaleni sakho bagqiba ukuthi bavala isikhala so wena ungabuya usezikwanisa ukudlula so somele wena ube le yindlela uthiya i-double up ubhode ngapha kwe-intanethi i-VPN yakhona ugade umduli kumbe uphaphe kumbe ungena ezindleni mbe udilize eceleni ngoba umduli wakuqala uvela ukho emthethweni so nxa udiliza ukhiphe into eyikho emthethweni nasoqala ngoba ukho vele emthethweni okokuqala so yikho ubhoda kwakhona ukungizwenga nxa ngabalekubeka ngamagama esindebele
um singathi uyabe usebenzisani khonapho nxa usubhoda ngalo kwangkhona
ye um kuthiwa i-VPN software laba abanama-Android phone ama-Samsung ama-Huawei namafoni nje amaningi uyahamba ku-Google Store ufike laphana uhambe uyethi search udinge okuthiwa i-Turbo VPN TURBO VPN kuvoma ubhala VPN uzabona nje uya maningi vele usu-downloada uyi-install okay ulandela khonapho le into izakwenza uyenelisa ukuthi nxa ukhuluma lo muntu besike-ke kuba kwazi ukuthi ukhuluma ngaphi ngoba iyadlala idayiza ngalokho okutshoyo enxa uyabukhonnekta kungani usemdlandi kungani usestate 2 minutes ungani usezimbabwe ngapho ngaphi so kuba nzima ukuthi bebe-block kodwa nxa i-intanethi icithiwe totally benye umuntu intambo akungeke udownload lento kutho ukuthi laba abantu abasenesa ukungena ebulenjini yilaba abalama-satellite dish okuthiwa i-VSAT kumbe abalamafoni okuthiwa ngama-satellite phones ama-satellite phones they can't be blocked because they connect from you directly to the sky ngendlela yona leyo abantu ababela ngayo ukuthiwa kuyini lokho i-DSTV ibhekele ezulwini so ifoni le iyadula kodwa zezijhibhajhibhile kathesi ukhonekta directly ezule emoyeni le ifike i-chise bhakabhaka iphenduke ikhonekta emhlabeni
umnumzana robert ndlovu yincedi kwezobulembu be-intanethi esixoxelayo ekobulawayo imibiko esisanda kuyamukela iveza ukuba kulabantu abathathu ababikwa sebedutshulwe ngamasotsha oyedwa emzini we-Kaldrupak ababili emzini owenkulumane kobulawayo sixoxe le ntatheli zindaba eye-studio 7 u-Anastasia Ndlovu okobulawayo osichasisele ngokwenzakala khona manje
namhlanje uhulumende weZimbabwe uvuke esecithe i-intanethi o-Facebook i-WhatsApp akungeni kuvaliwe totally kuze kube khathesi siyenelisa kuphela ukukhuluma ngocingo ifoni ama-cellphone ayasebenza lama-landline uhulumende ebetshilo ukuthi abantu bengaqhubeka besenza umvukela lowo bazavala amagagasi ebulenjini okuyinto abayenze namhlanje ebuseni kungabe usebenzisa i-net one i-telecel kumbe i-econet konke kuvaliwe akusela bulembu abantu abasayenelisi ukuthi bekhulume ebulenjini
i-shut down leyi-ke abantu lokhu ebengayo emsebenzini lokhu ebengenelisi ukungena edolobheni
i-shut down ingene kulanga layo lesibili namhlanje kusukela izolo vele abantu bebesebeqalile ukuthatha impahla emavinkilini bengaphiwanga imvumo ngabanini bamavinkili okutshengisa ukuthi bathatha impahla emavinkilini kungekho emthethweni elokishini lemgani wonke nje amalokishi akobulawayo abantu bayazisiza lapho bathe bafuna khona ukuthi bangene bathumbe konke ababe bekufuna bayathatha okunye okuzwisa usizi lapha kobulawayo umnikazi wehamara e-inala obelevinkili lezithelo lezilimo levinkili lokuthengisa ukudla impahla ezishiyeneyo othukela labo cooking oil lakho konke nje kusukela ekuseni abantu bayazithathela bathi amapholisa yiwabaphi imvumo kodwa ayisikuthi amapholisa yiwabaphi imvumo bakhulele amapholisa abantu bayazithathela bake bazama ukuthi abantu laba babamise ngokubajikela intuthu ehitshayo kodwa intuthu leyi isiphelile abantu lokhu beqhubeka bezinika impahla zikamnikazi kahamara evinkilini bekuvaliwe abantu lokhu bezinika bezithathela bengaqeda ukuthumba konke abakuthathayo bagcina sebedubulisa isefa semali bethatha imali kutshengisela kuqhubekela phambili lokutshiswa kwamaviri ezimota lakho kuqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo akula vinkile elivuliweyo edolobheni ngisho langaphi lemalokitshini akula vinkile eselithe lavulwa abantu bayesaba izimota lazo ezithwala abantu akula ngisho neyodwa ehambayo ethwala abantu
ungathi uyazingenela ngemota yakho edolobheni kwenzakalani
nxa ungamelana labona laba abatshengiselayo imoto yakho bayiwisela phansi kumbe beyithise ngakho abantu babone kungcono ukuba imoto zabo bazithiye emakhaya abo isimo esikhona eZimbabwe siyethusa sinje imphimbo yethu ibuhlungu ngokuhotsha i-tear gas amapholisa ajike i-tear gas inceku ngaphi lapho ewele khona iphephuke ihambe lo moya izifuba zethu zikhuluma nje zibuhlungu
labo ke amasotsha wokuthiwa bahamba door to door betshaya abantu kuyenzakala lapho ukhona khona duzane lalapho khona
ethabalala amapholisa lamasotsha ebengafiki ahlukumeza abantu abantu nje basazihambela ngikhuluma ngisenze nje ngikhangela abantu abadlulayo phambi kwalapho endihlala khona besiyathatha abakuthathayo e-inala besiyagcina ezindlini zabo bathi bayathatha lezi zinto ngoba amavinkili avaliwe abakhona ukuthi bethenge ngaphi sebezivulela amavinkili abantu bezinikela ukudla bezidlela but ngapha amasotsha akafiki enguzwileyo ukuthi ahambele e-Country Park lapho akade behamba betshela abantu ukuthi akube lokuthula abadlalele emakhaya abo bengaxokozeli
u-Anastasia Ndlovu intatheli izindaba ye-Studio 7 sixoxelayo ekobulawayo kusanjalo nje uChris Gande we-Studio 7 ube lethuba lokuxoxa lesiphathamandla sebandla le-MDC uNumzana Prince Dubeko Sibanda omela isigaba sebhinga edala lephalamende obekobulawayo ukuze sizwe okuningi ngokwenzakala kulelo dolobho namhlanje
sonke noma kade sifuna ukuthi sihambe siphume phandle kweBulawayo sisiya endaweni ezithiyetshiyeneyo ngasanelisi ukuhamba ngoba uBulawayo uvaliwe uBulawayo uvalekile idolobho lakoBulawayo kakulabantu abakhona abahambahambayo amabhizimusi wonke avaliwe ngitsho nalawo mabhizimusi okuthiwa khona ngasupport u-Emerson Mnangagwa awazwakala ke sithi yena hayi u-Emerson Mnangagwa this time seems to be honest and sincere labo bavalile amabhizimusi abo akula muntu ohambayo awutholi noma ifuel emagarajini lapho ekhona ngoba amagaraji wonke avaliwe amalokitshi wonke avaliwe akula bhizimusi e-operatayo so kutsho ukuthi abantu bezimbabwe bamanyene bavumelana njalo kodwa ngihle ngitsho Chris ukuthi khona ibhinga ivaliwe completely shut down ibhinga ngitsho nezitolo zawomanjolo ema-growth point laphana okwazi khona abantu bonke balalelile lokho kukhulunywe ubukhokheli ukuthi kakuvalwe kuvaliwe ngoba abantu bezimbabwe this time bamanyene ukuthi hhayi mbona ngani sesikhathele sesidiniwe ngalokho okwenzakalayo
sizwa kuthiwa emalokitshini akuhambeki kunzima kuyadutshulwana sikhulume lo munye okuthiwa udutshuliwe eluveve kuhamba njani
into eyenzakalayo yukuthi izolo abantu bavalile imigwaqo kwathiwa khona akula muntu ohambayo akula zimoto ezihambayo bawisa amagetsi kwezinye indawo ngiyatsho nje le state sakobulawayo sinele singela amagetsi lakathesi kasila magetsi ngoba izisebenzi zezisa lazo kazikwanisa ukuthi zihambe ziye emsebenzini izitolo nxa zithe zavalwa-ke abantu bengazilungiselelanga bebengelakudla ezindlini so nxa izitolo zivaliwe kodwa abantu bevele belambile kanti le mali yakhona bengelayo abanye bacina besithi hhayi kungangcono sizincede kulezi zitolo ikakhulu lezi ezaziwa ukuthi ngezabantu abezana uPF kumbe inkokheli zezana uPF. Izitolo ezinjalo eziningi zakhona ayizigqekeziwe sibili, abantu bazinceda bathatha abakuthathayo. Amapholisa ebefakiwe emalokitshini kutsho ukuthi kwezinye indawo kungabe kuyibo abahambe bayaqala abantu. Bathi beqala abantu bekwakhanya ngani abantu labo baseberesponde ukuthi nxa lisilanda ezindlini zethu pho lifuna ukuthi thina siphile njani. So abantu labo baseberetaliata, awuhambeki kunzima emalokitshini, Chris.
Manje ngokuzwa kwakho, i-stay away yona le iyaphela nini?
I-stay away le ngokubizwa kwayo bekuthiwe khona iyaphela kusasa. Kodwa into enginanzelelayo ngaphakathina kwamazimbabweni ukuthi amazimbabweni asethole ithuba lokuthi hayi lokhu kakuhle kuphele, kuphele kokuphela. So ke amboni ke ukuthi khona ngaphandle kokubana kuzwakale ukuthi khona uhulumende sevumile ukuthi ehlangane lobukhokheli balaba balezo hlanganiso ezitheka kube na stay away list. Mhlawumbe stay away list singahle siqhubekele phambili ngoba abantu sebeku igazi kathesi sebesithi hayi ungani inyamazana liyana sesiyayibamba. Ngoba into esikhona ukuthi izana uPF imota zayo zonke sebezikhiphe amalebhulu lawana awathi izana uPF ngoba besesaba ukuthi khona lapho eziyahlanganwa khona labantu lezo mota ziyakutsha. Okutshengisa ke ukuthi lo hulumende sevuma yena ngokwakhe ukuthi yena kalabantu, abantu kabavotelanga yena, ungabona secitsha izimota zakhe esesaba ukuthi abantu bayazitshisa.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, isiphathamandla sebandla le-MTC, ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Wothi sikhangele ezivela emazweni amafitshane. Uhulumende weMelika usexwayise izizalwane zakhe ezisezimbabwe ukuthi zingahambahambi emadolobheni alandelayo lakwamanye amalokithi awo, eHarare, Chitungwiza, Dama Falls, Epworth, Hatfield, Zibarasweka, Kadoma lakoBulawayo. Lokhu kulandela ukutshengisela okwenzakale elizweni ngesikhathi kulodlakela njalo lenkundla zokuxoxisana ezisebenzisa ubulembu sezivaliwe. Izizalwane zeMelika zixwayiswa ukuthi zingatshengiseli, ziqaphele, zilalele indaba emsakazweni njalo ziye esigodlweni salelo lizwe eHarare nxa zidinga uncedo kumbe zitshaye ucingo. Edolobheni leHarare abantu baqhubekela phambili bezivalele ezindlini okuthi abanye abangathenganga ukudla sebehlaselwa yindlala ngoba kungangeneki emavenkilini ngenxa yodlakela. Intatheli yezindaba yeStudio 7 eHarare uGibson Pepe ulandisa abakubonayo khonapho.
Okwenzakaleyo njengoba sikwazi ukuthi izolo kube nokutshengisela abantu emadolobheni akoBulawayo laseHarare betshengisela ngomumo welizwe ngemva kokukhwezwa kwamafutha epetulu. Sinanzelela ukuthi kusiyatshona ilanga izolo abantu abaningi besebele lokugijimisana nabazomthetho ababalisela-ke amapholisa namasosha akade besithi bona abantu kababuyela ezindlini zabo, ikakhulu abakade besemadolobheni ade betshengisela. Okwenzakeleyo ukuthi namhlanje ekuseni sivuka savuka nje ubulembu be-inthanethi busebenza kancinyane kancinyane, kodwa kutshengisela ukuthi hayi kukhona okuyinto okwenzakalayo, okuyinto okuphambanisekayo. Kodwa abantu baqalise ukuthumezelana-ke imibiko kuma-WhatsApp betshelane ukuthi besebenzise uhlobo luphi lobulembu lwe-inthanethi, abayithi i-VPN ngesilungu. Kodwa ke okwenzakeleyo ukuthi bathe besenza njalo abaningi basazama ukuthi basebenzise obunye ubulembu, indlela yobulembu ye-VPN nezinye indlela, wasutholakala ukuthi ubulembu basekusuka baqunywa. Kodwa kungelambiko vela kulabo-ke ababona ngezobulembu abo-econet nabakhulukhulu bakhona abe-fortrans abo-netfund abo-telesel sibongaukubona sokungasabambi-ke lobo bulembu.
Ungathi-ke khona ukutshengisela kokungayi emsebenzini, kokungayi kokungena edolobheni kuphumelele na izolo lalamhla?
ngathi mina njenganamuhle kutshengisela kokungayi emisebenzini kuphumelele ngoba izitulo engike ngafika kizo kahlezi kwabanye ngisendaweni ebizwa ngokuthiwa yi-Warren Park ngakulaloba yitho sokuthi isitulo esivuliwe ngathi kuphumelele kakhulu abantwana laba kade besezikolo namhlanje bethembisa ukuthi bebuyele emakhaya kodwa-ke esikubone namhlanje-ke njengakhonapha e-Warren Park amasosha ake achayachaya abantu akade bebonakala bemile sebeqalisa ukuphuma nje ezindlini abantu kade ezinentambama abantu abaye akade bebonakala bemile bebuthene bebechaywa ngamapholisa lamasosha besithi bona abantu kababuyele ezindlini zabo
lina-ke njengentatheli izindaba like la bathinta na ecingweni abe-portras abe-net one abe-econet labe-telecel ukuthi liza ukuthi imbangela yokuvaleka kokukhulumisana lokhu ingaba yini
thina njengentatheli izindaba sike sazama ukuthi sibathinte abantu be-portras abe-econic abe-net one kodwa-ke kade sizakale ukuthi ngenxa yokuthi udaba lo esikhuluma ngayo lapha udaba olungani lulezombusazi kakhulu abantu bayesaba ukuthi bakhulume ngalo ukuthi kade kuyini okungabe kusenzakala abala abasiphanga thina iy'ngcazelo ecacayo kodwa abanye esikhulumelayo bangafuni ukuthi baphume emsakazweni bathi bona bavuma ukutshelwa abe-econet bathi bona bavuma ukwaziswa ngabantu be-portras ukuthi bacishe indlela zabo zokukhulumisa abantu eze-intanethi benganikwanga ingcazelo yokuthi kucishelwane
uGibson Mbebhe intathela izindaba ye-Studio 7 sixoxelaye eseHarare
yebo 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 msakazi omuhle mina ngingumike hobe umsakazi we-Studio 7 ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection ngo-8 ntambama namhla kuhlelo sihlaziya okwenzakale eZimbabwe khona manje okuphathelane lobudlwangudlwangu abantu betshengisele emgwaqweni izolo njalo lokuvaliwa osekwenziwe ubulembu obe-inthanethi ngohulumende uhulumende uvalisele yena ubulembu be-inthanethi nxa ufisa ukungena kuhlelo sithumezele umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318 lingasixhuma njalo ekhasini lethu yebulenjini bokuxhumana lokuzilibazisa obe-facebook u-VOA Ndebele asihlanganeni ngo-8 p.m.
Incwadi ecubungula ezonotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okwenzakala elizweni khona manje kuzakwenza ukuthi ilizwe lilahlekelwe yimali eningi okumangalisayo.
Ya, asicabange phela ukuthi abantu nje abazi ngezomnotho ngezemali babevele bethe khona idola elilodwa kanti soze lihambelane bhaxa le-bond note yodwa. Kungaba njalo ukuthi idola elilodwa lingathengwa ngama-bond note amathathu. Yikho kwakusenza ukuthi bona nxa bethenge i-petrol le-diesel bayithenge nge-60 cents kodwa bayithengise sishiphile ngoba babezama ukuthi babambanise imali zonke zombili kodwa sebabona bona ukuthi akwenzi ukuthi nxa abantu bama-service station bethengisa i-petrol nge-135 bakwanise ukuyathenga ukukhipha imali yangaphandle ukuthi bathenge i-petrol yakhona so yikho bona basebecabanga ukuthi hathi asifake esingathi ngesikhiwa i-true market value ye-bond e-1:3 so nxa ukhangele i-economics kanye i-monetary economics yivalu kanye nale epetro ngoba idola yi-14 rand e-South Africa ipetro e-South Africa yi-14 rand so kuyahambelana yingqondo yakho yaba abayisebenzisayo khonapho
ye siyabona ukubana lamhlanje sikhuluma nje amadolobho avaliwe nxa sesikhangela ukuthi kuyini okuzawonakala kwezomnotho lapha kuyini kakhulu siyazi ukuthi ngelanga elilodwa kulama-million alahlekayo kodwa ungasitshela nje wena ukuthi umonakalo wakhona uwubona njani
umonakalo wakhona vele awusoze ukwanisa ukuthi uvale ngoba ilosi yakhona singathi khona vele anje ukhathi sibacishe i-internet i-communication yonke ama-quotation ama-delivery okwade kufanele kwenzakale asuke kwenzakale laba abathengisa izimpahla
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwedi ecubungula ezomnotho bekhuluma ecubani lo-Chris Gande we-Studio 7 siqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo ngu-Gibbs Dube
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.